isendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 31 kwenkwezi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abanye sebesola ilanga lokhetho eseliqanjiwe ngoba lingomvulo.
Kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakile ikakhulu isikhangele ukuthi imithetho eminye ekumele ifakwe kungakabe lama election enziwa yenziwanga kakhulu sikhangela into zokuthi mbani uzabe gcina i-database yama voters roll.
Ukungavunyezwa umthethwandaba kwabahlala emazweni ukuthi bavote bengekho elizweni kudala inkulumo.
Ukuhlupho ukuthi abantu be travel ngesikhathi lesi because ikhayela ukuthi kuphakathi komnyaka abanye abantu babesemsebenzini njengamateacher abayebele izikolo zabo zokusavuliwe and it's caused because lapha msebenzisa imali ukuthi travel ukutravela kwangikhona imali yangikhona ihlangane futhi.
Sihlaziya imininingwane yogwalo lomkhankaso imanifesto yomanyano we-People's Rainbow Coalition nekhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
Kwezempilakahle iyatho njalo imanifesto yethu ukuthi kumele kube lezi ndawo ezokuthi singakhangela kusukela ngo-1980 zindutshwane izibhedlela esezakhiwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abanye sebesola ilanga lokhetho eseliqanjiwe ngoba lingomvulo njalo amanye amabandla awakaqedi ukhetho lwama-primaries. Abahlala emazweni angomakhelwane bathi kuza kuba nzima ukuthi basuke emsebenzini bevota. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule ilanga lokhetho athi luzenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette kwagcizelelwa yi-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZECI ehle yaveza njalo ukuthi kungaba ngutshikilo bhanqa njengalokhu okwenzakala kukhetho luka-2008 phakathi kwababili abayabe bekhokhela luzaphindwa mhlaka 8 Mpandula olwe runoff. Umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZECI unkosikazi Priscilla Shigumba uthe ukuhlelwa kwelanga lokhetho sokusitsho ukuthi abantu beZimbabwe sokumele baqaphele imibiko esemthethweni ezakwethulwa yibo ngokuthi ukhetho luzaqhushwa ngayiphi indlela hatshi ukulalela amahungahunga.
The Zimbabwe Electoral Commission hereby notifies the general public.
IZimbabwe Electoral Commission ithanda ukwazisa uzulu ukuthi umhlonitshwa umongameli Emmerson Damso Mnangagwa usephalule ngokusemthethweni okaSection 144 ukuthi umvulo mhlaka 13 Ntulikazi lilanga lokhetho lwelizwe leZimbabwe elokukhetha umongameli, abameli bedale lephalamende labamakhansili.
IZECI yazise njalo ukuthi abantu abalesifiso sokuncintisa ezikhundleni ezithi esikamongameli welizwe ezokuba ngamalunga edayele ephalamende lokuba ngamakhansila embusweni yezabelo balakho ukubhalisa amabizo abo mhlaka 14 Hlangula. Iphinde yazisa ukuthi izafaka indawo zokuvotela zibe ziningi endaweni ezilabantu abaningi abazavotela njalo ithe abantu abangenelisi ukubhala noba abangaboniyo bazancediswa ngabantu abazikhetheleyo hatshi ukubanjwa ngamandla ukuthi umuntu okhethwe ngabebandla loba abavotisayo abancedise. Ingcitshi ecubungula ngezombusazo umnumzana Pride Mkhono uthi lalo wabesamukela ukwethulwa kwaleli langa lokuvota kunengi okungakalungisiswa okuzenzwa impumela yalo ingathenjwa lokamukeleka.
Kuyinto eqakathekileyo nxa sikhangelelane lombuso we-democracy kumele ube khona eZimbabwe. Kodwa sifuna njalo ukuthi kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo ikakhulu isikhangele ukuthi imithetho eminye ekumele ifakwe kungakabi lama election enziwa yenziwanga ikakhulu sikhangela into zokuthi umbani uzabe gcina i-database yama voters roll njalo ama polling station akona vele mangaki ngoba akagazethwanga sabakwazi ukuthi mangaki sizwa kuphela isithi bona bangezele ama polling station kodwa ungacaci ukuthi angezelwe ngapi njalo emangaki
osakhulayo enginobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye laye uthi laloba kuqhathekile ukhetho bekumele lwenziwe ngemva kokulungisiswa kwenguquko ebifunwa ngababandla aphikisayo emthethweni olawula ezokhetho ukuze impumela yamkeleke.
Kule mibuzo eminingi mayelana ngokhetho loluzayo ngoba kulama reforms esiwakhangelele ukuthi ayenziwe in the next 60 days ngoba sifuna free and fair elections, sifuna abantu bakwanise ukuzikhethela abazabakhokhela. So sikhangelele ukuthi sibe lama answers to ama questions ukuthi the diasporan vote, siyabona ngathi iconstitutional court iyalile ukuthi ama diasporan vote party abantu labana baphuma elizweni kuyibangela ukuthi i-economy yethu engafunctioni kuhle njalo they contribute a lot to economy yethu and the FSA.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthe bekuvele kubuya lokhu njalo sokuyisikhathi sokuthi izizalo zeZimbabwe zitshengisele ukuthula ngesikhathi lesi.
Bekuvele kusiza besivele sikhangelele so sokuyikho isikhathi sesifekiwe sokumele nje sisebenze kodwa ngokuthula kungela kudlwangudlwangu kungela kulwa lokutshayana lokwethuselana ukuze sibele free and fair election ele credible result.
Abaningi babheke ngelihlo lokhozi ukubona ukuthi icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lizancintisana kukhetho lolu njengoba lalithi alithoze lincintise imithetho yekhetho ingakalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Kambe engaba ekhona yini yamalunga ebandla lezanu PF afuna ukugwenxa umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokhetho. Umnangagwa uthi mpela kulamalunga ebandla lakhe afuna ukuthi engangena edale lephalamende amsuse embusweni ngevoti yedale ethiwa yi-impeachment. Umongameli Mnangagwa ubekhuluma emhlanganweni wokukhumisana umlotha phakathi kwabanqobayo labanqotshwayo kukhetho lwama primaries eZanu PF. Kwamanye amalunga athi aqilibezele kukhetho lwebandla leZanu PF lwama primaries. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe yena othi kule ngxabano enkulu kubandla leZanu PF.
Ama primary elections wona asivezele ukuthi kulethumba elikhulu ukwedlula lelo besisithi likhona elihlazi kuka kuZanu PF. Umuntu okhangelisisa izinto vele ube kubhekelele lokho ukuthi kungenzakala ngoba asikhumbuleni ukuthi isitimela lesi besikhangele i-direction ethize. Wonke umuntu ecule sithi ngabe ama-province uphasi evoti athi afuna kwenziwe kanye. All of a sudden kwatshintshwa kwathiwa khona amaprovinsi asevoti asethe sefuna umnangagwa phakathi khonaphana ngoba i-politics yezanu p f i-politics ngesilungu liyani i-politics yokuthi uyabe ufuna ukuthokozisa abantu abathize and kufuze bathokozise ngoba ilokhu i-life yakho ne-survival yakho isezandleni zabo in terms of uqhubeka kwakho ukuthi ungumongameli leparty iqhubeka elokhu ibusa.
Ye, kuyikuthi enganqoba umongameli Mnangagwa kukhetho singabone seqalisa ukuxotsha abanye amalunga akhe kubandla ngoba siyezwa lapho uthi ukhetho liyezwa sizawubona ukuthi umi ngaphi ingani uyabethuse.
Mina ngokucabanga kwami vele even before election abanye bangawa amanye ama-powered peoples because i-intelligence Mnangagwa has always been a man of umuntu ohlele kwi-intelligence ekucupheni aba ngumfuphi ube ngumcupho omkhulu dala ube ngumcupho omkhulu ngesikhathi se-Goodwill and so on. So uyakwazi ukubophela imishila emuntwini umuntu ehamba yena embambe ngomshila ekwazi ukuthi uya ngaphi. kungenzeka ukuthi akula muntu ameshabayo kodwa uyacabangela o eqinisweni usezwini and akafuni ukuthi a rocky boat yokajoka sokusela iminyanga ezimbili kuphela and ayisike ukuthi ngokuthandileyo uforswe i-constitution ukuthi announce i-election date. So indaba yakhona inzima kakhulu kwakudlalwa lapha and ibizwe I think ekugcineni yilo lizonqoba ngoba ukulwa kwabantu ababi ekugcineni kwenza kuphume into engcono. Angithi kuphela inhlathi ingafa iy'nkalakada iyaziluma bese kuphuma nje encane enhle entsha.
Hello ke ngumnumzana Bernard Abhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseSouth Africa. AbeZimbabwe abahlala emazweni bethule imbono etshiyeneyo ngesinqumo somthethwana indaba we Constitutional Court esokuthi abasoze bavote bephandle kwelizwe. Ke siqale ngakwele Botswana lapho uMartin Ngwenya asethulela udaba olulandelayo esedolobheni leHabron.
Umongameli Emmerson Dambuzo Mnangagwa usebeke ilanga likamhla ka 13 Ntulikazi ukuthi ngamabandla ezombusazwe abhuqane kudingwe ozanqoba kukhetho. Ngelanga linye kuphume lombiko kuphume ukuthi abaphandle kwelizwe abasuke bethole ithuba lokuvota besemazweni lapho abahlala khona. Lokhu sokudanise abanye abaseBotswana abathi bona basekudeni ngakho abasoke benelise ukulubhekisa ekhaya kuyavota bekhala langendleko zokuhamba. Umnumzana Colin Dumani Mlalazi uthi mhlawumbe uhulumende ulokhelo valo lokuthi inengi elingaphandle kwelizwe ngabasekeli bamabandla aphikisayo yikho kuvalwe i-diaspora vote.
Laba bantu vele bayafanana yi-same government lana le yaphumileyo ekamgaba okuthiwa iphumile. So andiyabona yi-same system vele abayisebenzisayo. Bayesaba ukuthi vele laba bantu abaphume phandle baphume ngocuku lwabo. So vele ngabasoze bebavotele. Period.
Umnumzana Dumisani Ncube uthi njengoba umthethwana indaba usuvalile ukuthi abaphandle bevote ebesemazweni abahlala kuwo kuzaba nzima ukuthi benelise ukuya ekhaya mhla ka 13 Ntulikazi.
Kuluhlupho ukuthi abantu betravel ngesikhathi lesi because ikhayela ukuthi kuphakathi komnyaka abanye abantu babesemsebenzini njengamateacher bayebele izikolo zabo zokusavuliwe and it's caused because lapha msebenzisa imali ukuthi utravel ukuthi utravela kwangikhona imali yangikhona ihlangani futhi.
Abase madolobheni afana leHabron kuzamile betshone esikhwameni bakhokhe amapula edlula inkulungwane i-1000 pula yokugada uma befuna ukuhamba ukuyavota ekhaya. EleZimbabwe alikaze livumele abasemazweni ukuthi bavote noma nje kulezigidi lezigidi esemazweni agoqele Australia, Botswana, New Zealand, South Africa, United Kingdom, United States, Canada kanye lamanye. Iningi njalo alenelisanga ukuloba amagama kuluhlu lwabo labo sebethole ilungelo lokuvota ngenxa yokuba khatshani lekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin. Kuzwekazi le-Europe izizalwane zeZimbabwe zamukele ngendlela ezijiyeneyo isinqumo somthethwana indaba we-Constitutional Court othi abeZimbabwe abasemazweni abayikuvunyelwa ukuvota bekulawo mazwe. U-Ezra Chisasibanda intatheli izindaba yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Iningi elihlala e-Europe lithi vele bekusobala ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi bavunyelwe ukuvota bengaphandle ngoba bazange babhalise ukuvota. UBob Zigola ngumsekelo wemandla leZANU-PF ohlala edorobheni leBirmingham England wemukela isinqumo somthethwandaba weConcord.
Mina ngivumelana nayo, yazi abantu ngiyabezwa bayacomplaina bayakhala ngecourt bathi court iphambanise. Mina ngivumelana lenkantolo. Icourt yenze kahle. Ngoba ungananzelela laphana eZimbabwe there's about 210 constituents. Kuthi kunjalo abantu bachaphakele ilizwe lonke umhlaba wonke jikelele.
Ngempela kusobala ukuthi ukhetho luselele ezinyanga ezimbili bekuzaba nzima ukuthi abangaphandle kweZimbabwe bavote bese emazweni abahlala khona. Unqobe zitha amaplanka omsikelo webandla leMthokazi Republic Party. Kesizwe yona ke imbono yakhe.
Iparty engifuna ukuthi ngithi ngikhuthaza abantu ukuthi bayivotele iparty yemthwakazi Republic Party. Iparty le yiyo yodwa iparty engasimela. Amaparty empumalanga asesitshengisele ukuthi abasithandi njalo abasihloniphi. Njalo abantu bakhona bayinto enye. Abalamanga amangalisayo abantu bakhona. Bonke othiyamisa labantu bezanu yinto enye akuthiyananga.
Unkosazana Linda Shumba uhlala eFrance. Uthi ukufakwa kosuku lokhetho kupheleni kukaNtulikazi ubona kuseduze kakhulu njalo lesinqumo seConcord simethusile
njengoba ama elections seseduze ngizwa ngilokudana kakhulu because asiphiwa thina esingapha idiaspora iopportunity ukuthi sivote and njalo loba singavota siyavotela ubani because akukhanyi akula order into zangkhona ngokwazi ukhangele ukuthi uvotele uphi akukho vele ongamvotela lokuthi loba ufuna ukuncedisa edinga ukuthi uyancedisa ngapho kuqalisa ngapho uchiya ngapho.
Unkosazana Trivin Moyo uhlala kule German laye uthi inkokeli ezikhona azivoteleki.
So nxa besithi abantu basuke ediaspora bahambe ekhaya bayevota basho ukuthi abantu basuke bayevota ngubani onguye esingamvotela. Nxa sikhangele iMDC akula muntu esingamvotela sikhangele izani ngubani onguye esingamvotela esingamthemba ukuthi uzasusa kulesi simo esikiso asifake sibe phambili kube lenqubekela phambili elizweni lakithi.
Usuku lokhetho solubekiwe mhla zingamathumi amathathu kuNtulikazi. Abantu beZimbabwe bayavota bekhetha uhulumende omutsha kukanti laba bahlala ngaphandle kweZimbabwe sokumele behle baye ekhaya eZimbabwe ukuyavotela ababathandayo kodwa iningi lithi hatshi ngeke lizifake kundleko ezingaka ngokugada indizamtshina ziyevota eZimbabwe. NiseLondon, ngimele Studio 7, ikamela mungezo, Jesus Banda.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Umanyano wePeople's Rainbow Coalition usuwethule ugwalo lwezithembiso zokhetho iManifesto ethi lumanyano unganqoba uzakwenza impilo kaZulu ithuthuke. Leli bandla lethule imanifesto le esigabeni seManicaland lapho okubele inkulungwane zabantu ezimbalwa. Umqondisi wenhlelo zebandla leNational People's Party uMnumzana Sengezo Chabangu njalo ongumsekeli kamqondisi wenhlelo zomanyano wePRC usethulele imininingwano yalolu gwalo.
Imanifesto le ilotshwe ngolimi olulula kakhulu njalo ilezithembiso athi izithembiso ezingeke zenzakala njalo ilezithembiso ezinye sezivele sezenzakala ngani ngoba ibandla elibusayo lathatha konke okwakukhulunywa yi-opposition ukuthi kuzakwenziwa. Okokuqala sikhangela ukuthi sizaba le-free education. Abantwana abasekwaba kuma primary schools akumelanga babhadale. Kumele bahambe kube ngumlando kahulumende ukuthi wonke umntwana welizweni ayefunda esikolo. Nxa kuyukuthi uhulumende akasenelisi lokho, umzali ulelungelo lokubophisa uhulumende ukuthi abantwana kabasayi esikolo. Sikhangile ukuthi lamanzi abantu lokho nathi amanzi ahlanzekileyo elizweni lokho sothatha ozivuse abantu lokho benatha amanzi madamu njengenkomo njengembuzi njengamadonki lokhuyana uhulumende wethu uthi uza kulungisa ngani ngoba silamanzi avela eZambezi asifakeni abantu bamba nathi amanzi emathebelelendi iproject le Zambezi Water Project kayivulwe iphele iqedwe kwakwenziwe iziborane kwenziwe amadamu amanzi akhona abe yilana ahlanzekileyo ayikhona ukuthi abantu banathe njengezinyamazana sikhangele kwezempila kahle iyatsho njalo imanifesto yethu ukuthi kumele kube lezi ndawo ezokuthi singakhangela kusukela ngo-1980 zindutshwane izibhedlela esezakhiwayo abantu lokhu besahamba emakhaya emaklinika akunamithi akunamadokotela so sifuna ukuthi sakhe izibhedlela each and every district ibe lesibhedlela ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bathola impila kahle so ziningi izinto imanifesto yethu ekukhangeleleyo ukuthi kukhona izakwenza okuyizinto sivule imisebenzi ingakhangela ibulawayo ibindawo wathi nika kakhulu abantu imisebenzi kusenziwa zonke izinto kulungiswa isepa kulungiswa izinsimbi railways besebenza konke lokhana ke kuchabalele sikhangele futhi lemigwaqo yethu imigwaqo yethu ifile kakhulu kungani lolobhengula lamhlanje nxa engazavuke uJoshua Nkomo lamhlanje nxa engazavuke engeka lahleka kobulawayo ngoba lokhe kwabafa laba bantu bakuthiya lokhu kunjalo imigwaqo yethu ke ifile akula development ekhona uyakuthembisa lokhu mama uMjuru ukuthi uza kulungisa silekholu khona phaya wanke kodwa iyathatha leyo kholu iyasiwa kwamanye amazwe imigwaqo yethu kayilunganga silethimba khona phaya eLupane iyathathwa ke ithimba leyi iyahanjiswa kwamanye amazwe iyahanjiswa kwezinye izindawo kodwa abantwana bezikolo kumbe ezemathebeleland bafundela phandle ayinto elihlazo kakhulu esikhangelele ukuthi ngikhona konke lokhu siza kulungisa nxa singangena phakathi kombuso sibambe izintambo zombusazo
manje selizaya ngaphi ngemva kwechipinge
sisuka ke eRima siqede izolo kathesi sikhuluma senze nje kumele siye emaswingo sebeqalisile ke inkokheli zeprovince lenkokheli zedistrict ukuthi zisilungiselele umbuthano sizawenza emaswingo ngevikele landelayo sizabe sisemiglens emberengwa labo sebeqalisile ukulungiselela ngemva kweviki lamabili alandelayo sabe semzini omkhulu wakobulawayo emzini omkhulu wakobulawayo sizangena ngamaholo ngani ngoba sithi thina asilandeni nabantu lapha abahlala khona sizahlanganisa ke ama districts wafake ngeholo ukwenzela ukuthi abantu bayalande ngeholo kulezi ke ekugcina inyanga nxa isiqalisile kaJune siza kuya eMathebeleland North sizabe sisebhinga sizabe sikhona ngale kuZambezi eKalambezi sikhuluma ke lengxenye yeZimbabwe abantu abadubeka kakhulu abathiwe kakhulu ngasikhangela ngendaba zokuthuthuka kwezigaba lokuthuthukisa umnotho wesigaba abantu bebhinga ke basalele emuva yikho lapho siyabe sikhona sicina ke sigciba uhlelo lothu lokulontsha ke imanifesto yethu
Kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu eleMathebeleland Select Team selifikile ukuzodlala imidlalo yenguqu yomhlaba ezwekazi ezakwenzela eLondon kweleBritane eqala kusasa. Imidlalo le idlalwa ngamazwe lezigaba zomhlaba ezincindezelwayo zihlukunyezwa ngezombusazwe njalo zingananzwa ngohulumende bazo. UEzra Jesus Banda usipha lolu daba ngokugcweleyo eseUK.
Ngokwakuqala ukuthi iqembu eliphuma kweZimbabwe liphatheke kulimdlalo eConfederation of Independent Football, CONIFA. Unobhala jikelele weUK Matheleland Football Confederation Committee, uMnumzana Nqobile Nkomo, nguye owamukelele iqembu, uchasisa ngalolu hambo.
Hayo ni delegation ifike kahle, ibikhokhelwa nguBusani Sibindo, nguye uproject director. Njalo bebelo Busani Khanye onguye uku technical team obambisane lo manager uJustin Wale. Ucaptain wethimu Praise Ndlovu hayi uthi abafana bakhangelele umdlalo. Yena ucaptain bambiza malume. Sesilinde thina ukuthi sishane lePatania mhla ka 31 May.
Unkomo uyaphambili ekhuthaza izalwane zeZimbabwe ehlala kwele Britane ukuthi zibuye zizosekela abafana basekhaya.
Siyacela ebantwini ukuthi bantu bakithi asizeni ngobunengi bethu sizobukela abafana njalo sibone ukuthi siyabasupporta.
Amatikiti yokungena kule midlalo ayathengiswa kodwa abantu beZimbabwe abahlala eEngilandi bakhanya bengelaso isifiso sokuwathenga. Ababonakala bethenga amatikiti la ngabamhlophe kuphela. Umhlabeleli wengomaza uMasikandi uSisezenkosi uzabe senza adume ngakho kule midlalo.
Cultural ambassador weqembu lethu leMatabeleland Confederacy Football eze kukhonifa 2018 eqala kusasa eLondon. Thina yithi sizabe sikhuluma ngezolimi lwakithi, sikhuluma ngamasiko akithi, kunjalo sihamba nabafana bethu kulo imidlalo yekhonifa and sibafisela inhlanhla enkulu kakhulu.
Imidlalo yekhonifa iqale kusasa njalo izadonswa kwamaviki amabili. Abafana beMatabeleland Select Team bebezilolonga namhlanje emini bathi bazimisele ukuphakamisa isigaba sakibo emhlabeni wonke jikelele ngokunqoba bathathe linkezo yomhlaba. Ngimela iStudio 7, igama namhlanje Jesus Banda eLondon.
Skyva ingoma ethi yona imali yeqolo, asazike ukuthi imali yani leyo, kodwa ke ingoma emnandi isigqibela uhlelo lwalamhlanje. Singake sihlukane ukuthi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abanye sebesola ilanga lokhetho eseliqanjiwe ngoba lingomvulo, njalo lamanye amabandla engakaqedi ukhetho lwama-primaries. Ukungavunyezwa umthethwandaba kwabahlala emazweni ukuthi bavote bengekho elizweni kudala inkulumo. Lamhlanje ke sihlaziye ugwalo lomkhankaso imanifesto womanyano we-People's Rainbow Coalition. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.